Imhlanganiso yebhupha ivize umhlangano yamema izakhamizi kanye lezethekeli ebezivela kwamanye amadolobho bezobonisana ngendaba yekhomishini osekuthiwa kumele ithathe izikhundla zamakhansila wona axotshwe. Laloba kunjalo, umqondisi webhupha umnumzana Emmanuel Ndlovu uthi isisekelo sombuso asivumeli ukubunjwa kwekhomishini ngoba leli nyathelo liphikisana lokunikezwa umbuso wezabelo omunyethwe isisekelo sombuso i-devolution yesilungu. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha umnumzana Jabulani Mhlanga othi umthetho we-Urban Councils Act uyavumela ukuxoshwa kwamakhansila lawo ayabe esetheswa amacala bese kusiba lokhetho hathi ukudiliza ikhansili yonke kubunjwe ikhomishini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo webhupha, uthi bakhangela umthetho lolwazi lokuthi kwamanye amadolobho abake baba lamakhomishina kwahamba njani.
Kodwa kuyisikini sokuqala imihlanganzo ukuthi ama-councillors nayekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olokugqawa okusegcekeni oyensengayisiyo lowo khansila sokugangileyo kakhulu.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi uhulumende akalamandla okufaka ikhomishini ezinye izakhamizi zakoBulawayo lokho ezifuna ukuthi ikhomishini ifakwe. Omunye wawo unkosikazi Patricia Chabalala othi ikhomishini yiyo ezaba ngumlamulankunzi kukho konke okukhona ekhansilini.
Mina ngithi ikhomishini ayibe khona iyezaba ngumlamulankunzi phakathi kwaleli bandla elilama-councillors angenzi kahle. Yona ikhomishini yakhona ingafakwa noma ifakwe yizani ukuthi iyofunisikayo ngayo ingayilahla sizayithwalisa nzima.
Umnumzana Welshman Mancinyane Ndiweni owake waba ngukhansila yentumbane uthi akukhutshwe bona labo abaphambanisayo kwenziwe iphethishini.
Ngoba ikhomishini ezafakwa izabe ipolitikali. Izabe sihlale phansi ipolitik bureau yezanu badiscuss ukuthi ngubani kumele babe ngamakhomishina. The best thing ubakhathele asikhutheni bona labo kumbe bangutheni kwenziwe iphethishini.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi bakuzwile ukuthi amakhomishini awasebenzi ngendlela abafuna ngayo kodwa bazimisele ukuthi bazibonele.
After ukuza okuvela kwamanye amadolobho olugoqela iHarare leGweru ama-problems esihlangene lawo, yes, kuzwile ukuthi khona ama-commissions awaperformi ngendlela ama-residents a-expecta ngayo.
Uzulu uveze ukuphatheka kakhulu ngoba ethi idolobho lakoBulawayo alikho ezandleni ezinhle zenkokheli etheswa amacala enkohlakalo. Iningi lithi ikhomishini ingcono kakhulu ukuze kukhishwe izigilamkhuba ezikhokhelayo. Ingxwabangxoza yedolobho lakoBulawayo iqale kumaviki amathathu adluleyo ngemva kokuxoshwa kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.